Wala mngela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ugacha lokwethulwa kwembiko lemisakazo luthi soludinga indlela zokuthuthukisa ukubuthaniswa kwemali yama license ukuze isuswe ezandleni ze ZBC. Inikwe uhlangothi olutsha oluzakhangela ukuthi imali isetshenziswa ukuhlela kwenhlelo ezizajabulisa abalaleli lababukeli.
Bengilima nje lami lapha ngenxa yokuthi isitshebo siyathupha ukwazi ofowethu ngale khandamso ukuthi engifonele ethi lapha kulesitshebo la. Hawu, ngithe nsiza lami ukuthi kulesitshebo bese ngikhathele ngombhitha ngahle ngagidima ngemota kakhulu. Ngibona ngathi yimi wakuqala ngoba yithole mpela inyama isagcwele sibili isifikelelo khona lapha.
Omunye wabadle inyama yenkomo ezifeleyo eKhandamhlophe Village ebulilima uthi ngempela linyama ibiyonakele ngoba lemuli yakhe igulile ngemva kokuyidla.
Umkhosi wokukhetha abadlali bomdlalo wenguqu abadlale kuhle okwedlula abanye esigabeni saphezulu lonyaka wenziwa kusasa kodwa kulokukhonona okukhulu ngenxa yendlela ekhethwe ngayo intatheli ezizaphatheka kulolu hlelo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolumsakazo.
Inhlanganiso ezisebenzelana lozulu zithi sezikunanzelele ukuthi kumqoka ukuqakathekisa impila kahle lenhlala kahle ezisebenzi ngokugcweleyo endaweni yokuphathisa abantu kuphela. Lokhu sokwenze kwasungula sokubangele ukuthi kusungulwe inhlelo ezibona ngenhlala kahle emsebenzini eze workplace wellness programs ngoncedo lwenhlanganiso yaSafeit. Intathe ezindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wokubonisana ngalokhu abenhlanganiso lezi asethe bahlangana lakho kusukela ngesikhathi besungula lezinhlelo owe National Workplace Wellness Experience Sharing and Good Practices Selection Event owenzelwe ehoteleni yeHoliday Inn eHarare wangenwa ngezinye zalezinhlanganiso esezasungula inhlelo zalolu hlobo. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni yeSafeit unkosazana Beatrice Savage utshele intatheli izindaba ukuba bakubone kufanele ukuba baphathise abenhlanganiso lezi ukusungula inhlelo ze-WWP ngemva kokunanzelela ukuba kayenakekelwa kangako inhlalakahle yalezi sebenzi kuqakathekiswa uzulu ophathiswayo kuphela. Usevaje uthi isikhathi esiningi akekho okukhumbula ngalezi sebenzi ukuba zibhekane lenkinga lazo lanxa ziphathisa abanye, ikanti engekho oziphathisa kunhlupho ezihlangana lazo okusuka kuphazamise impilakahle yazo le ndlela eziqhuba ngazo umsebenzi. Unkosi yazikhaya Lihle Sibanda ungomunye wabaze kulo mhlangano ukuza kwethula okuphezu kwenhlelo zokunakekela izisebenzi emele inhlanganiso yeLupane Women's Center. Usibanda yena osebenza kuhlangothi olubona ngezokuthengiselana kule nhlanganiso utshelela umhlangano ukuba seluphathise kakhulu lolu hlelo lwe-WWP selokhu lwasungulwa enhlanganisweni yakhe ngoba sekulokuzwisisa kwenkokheli phezu kokuqakatheka kokuzinakekela lazo izisebenzi. Zikhohlakele isikhathi esiningi izisebenzi enhlanganisweni kukhangelwa umsebenzi eziwenzayo kuphela, hatshi ukuba lazo zihlangana lenkinga njengaye wonke umuntu njalo zidinga ukusizwa, kuveza uSibanda.
Kumele sikhangele indlela esidla ngayo, sikhangele ukuthi siya exercise yini, siphinde sikhangele ukuthi ingqondo yomuntu yona njani. Sikhangele ukuthi umuntu kwezempila kahle yomoya wakhe, ispirituality yena umenjani. Siya kukhangela yini konke khona lokho, so ngezindlela ngithi ye kukhangeliwe konke lokhu ugoqela umuntu ngokugcwala wona.
Embikweni wakhe kulomhlangano unkosikazi Sibanda uveze njalo ukuthi kunenge osekuthe kwakhangelwa ngabenhlanganiso yakhe okubalisa ukutholiswa ulwazi lemikhuhlane ehlukeneyo ebalisa engelaphekiyo.
Esesakukhangelayo ngama-programs ancedisa izisebenzi ukuthi zibe kwazi ngempilakahle imikhuhlane ekhona enjenge-TB, i-cervical cancer, lokunye okungenziwa ukuvikela imikhuhlane enjenge-HIV okunjengokusircumcisa. And ngiyathaba kakhulu ukuthi abantu beLupane Women Center staff kanye labo mama abangama-members abangama-representatives ama-wards sebehambile ukuthi baye-testwa for i-HIV, sebekwazi ukuthi status sabo sime njani.
AbeSafeit baveza ukuba seluthakazelelwa kakhulu lolu hlelo zinkokheli enhlanganisweni lanxa bekungenjalo ekuqaleni ngoba iningi lenkokheli kanye lazo izisebenzi bezingaluzwisisi. bathi lanxa ezinye zalezinhlanganiso bezilazo inhlelo zalolu hlobo ezilotshiweyo ikakhulu ezikhangela udaba lwegciwane lengculaza kuphela abe-surfaits babika ukuba bakunanzelela ukuba bezisemaphepheni nje zingalandelwa lezinhlelo zokuphathisa lokunakekela impilakahle yezisebenzi ngoba inkokheli bezingakuqakathekisi lokho lezinhlelo ezifanayo ze-workplace wellness program zisungulwe emazweni abalisa elezimbabwe south africa kanye lezambia ngoba kuluhlelo lwesigaba sonke sangezwekazi le-afrika lanxa luqalwe kulamazwe amathathu kuveza abe-surfaits laba iningi lezinhlanganiso ebezikulomhlangano ziveze ukuba lokhe sesekhona izikhexa ezimbalwa okubalisa ukutholiswa ulwazi ukuze zazi okuningi phezu kwezisebenzi zazo ngoba zithi kuphathisa ekuthini inkokheli zalezinhlanganiso zazi ukuba zihlele njani inhlelo zazo ekuphathiseni lezisebenzi. Ukusilela kwemali ekuqhubeni lomsebenzi lakho kubikwa kungumgoqo ngoba ezinye zenkokheli kulezinhlanganiso zingakazinikeli ngokugcweleyo ekuthini zisekele lezinhlelo ngemali yikho kwamanje luqhutshwa ngemali evela enhlanganisweni yeSurfaits. Inhlanganiso bezikulomhlangano namhlanje esezithe zaba lalolu hlelo lwe-WWP zibalisa eZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zetelechara, Family AIDS Caring Trust, Fact Rusape, Zimbabwe Nurses Association, ZINA, Lupane Women Center, leyekayite esebenzelana labalimi bemaphandleni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.